Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kela ngenjabulo Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Singani ontanga abaningi abakwanisinya ke ngu-18 abalazithuba sikhangela ikakhulu ukuthi from umnyaka ka-2018 lapho esaba nama-elections kusiya ku-2023 sibona ukuthi kulamaontanga abangafika mezingathi 2 million.
Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi ikakhulu kwabatsha lehluleka ukubhalisa ukuthi livote ngenxa yokuswela izithupha, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu ezehlukeneyo.
Amatishara angaholiyo akhalele ukubana holisa imali yawo abayifunayo, wehlula bafosezelwa ukuthi bahambe. Inhliziyo zabo zingakhululekanga, zingathabanga, zikhonona. Kambela lumntwana ofucelwa kangaka esikolweni ebezihluphe ezingaka ngapha wesaba ikorona.
Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantwana ngokudingekayo ukuthi bazivikele ku-COVID-19 kulandela ukuvulwa kwezikolo ngomvulo. Abantu abaningi bathi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe yokwenzela ukuthi kuvotwe abantu bengabanjwanga ngamandla, ikakhulu emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi ikakhulu kwabatsha liyehluleka ukubhalisa ukuthi livote ngenxa yokuswela izithupha emahhofisini kahulumende, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu ezehlukeneyo. Lokhu kuphume emhlanganweni ibandla leli eliwuqhube lentathela izindaba namhla eHarare, lapho eliveze ukuthi abantu bahamba imango emide ukuyabhalisela ukuvota. Unkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla, uthi bakhulumisana lohulumende kanye lenhlanganiso ebona ngenhlelo zokhetho iZimbabwe Electoral Commission ukuthi kulungiswe lolu daba.
Ngoba khathesi khangelane lohlelo lwe-delimitation oluzakhangela ukuthi abantu esigabeni ukuthi iprovince ukuthi ithole ama-seat amangaka, ama-constituents kumele ube sikhangele abantu abarejiste ukuvota. So ngenye into ade sikhangele ukuthi indaba yokurejista ukuvota, njalo le ndaba yesithupha ukuthi khanye ngani ontanga abaningi abakwanisa iminyaka engu-18 abanazithupha. Sikhangela ikakhulu ukuthi sifanisela from umnyaka ka-2018 lapho esaba lama elections kusiya ku-2023 sibona ukuthi kulamaontanga abangafika maybe singathi 2 million. Bona laba 2 million iningi laba abarejistanga ukuvota ngendaba yethu abanazithupha. Njengoba siya ku-2023 njalo, abantu kumele nonke umuntu olelungelo lokuvota kumele irejiste. Sikhangela ikakhulu entweni ezenzakala ngoba thina njengebandla le-MDC sikhona, siyangena ezigabeni sizama ezingathi lokho kumobilize abantu ukuthi be-register ukuvota. Singathi ama-registration center ama-registration centers ayi-73 esikhangelele elizweni lonke, but sibona ukuthi ama-registration center onalawa abantu kabawafinyeleli ngoba ezikhathini eziningi akhatshana. Ukukhangele nje ukuthi for instance ngasikhuluma nge-Victoria Falls, i-Victoria Falls kayila center registration center, but nxa umuntu efuna ukurejista ukuvota kumele egad imota ehambe wayo or you call the district center yezek, which is engamakhilomitha esingathi yi-100. So abantu kabafinyeleli khona ukuyarejista. Njengendaweni ezinjengeSlovela kayila registration center. So umuntu nxa efuna ukuyarejista ukuvota umele gati bus ekhwekhwe yikho kule center yeregistry. So sibona ukuthi ngezinye izikhalazo zethu esinjenge-MDC Alliance sithi hayi, into leyi ingekhule kulungisiswa khathesi kuzahlupha phambili, ikakhulu nxa sikhangelane lohlelo lwe-delimitation njalo lokuthi siya kukhetho luka-2023.
Izikhalazo zenu lezi lizazihambisa yini kuhulumende, njalo lizafaka umfutho bani ukubona ukuthi ziyafezeka, kukanti ubona ingani uhulumende engakulungisa lokhu?
Kulezinto esizenzayo njengebandla le-MDC, okunye sibhalele yona izek ukuthi zek izikhalazo zethu lezi izeki kayihambe kuwodi lewadi berejista abantu ngoba abantu kabafinyeleli kuma-district center enye into esiyenzayo yokuthi ama-members ethu eparliament sikhulume labo ngento abazazama ukuyihambisa khona ngale parliament beoso bebone lezek ukuthi beyi-engage e-parliamentary level bezama uku-enfomosa ukuthi kulungisiswe njalo the ministry e-responsible ngodaba lona lolu ibona ukuthi iyancedisa njani particularly indaba yezithupha i-Home Affairs ministry edila ngakho bebona ukuthi abantu bathola njani izithupha ngoba sikhangela kakhulu ukuthi kulalaba aba-affecta i-cyclone Idai ukuthi iphinge ngale iningi balahlekelwa zimpahla zabo ukugoqela izithupha kumathebheleland kubomathebheleland south ngale mathebheleland north labo-midlands udaba le-gugurawundi okokuthi abadala bafanye babulawa ngesikhathi se-gugurawundi kuba nzima ukuthi ontanga abasalayo ukuthi benjani bethathe izithupha khona bezarejista ukuvota kumbe benze njalo eminye imisebenzi efuna izithupha
lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga umsekeli kamabhalane obona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance esixoxelaye eseHarare. Abogatsha lwezempilakahle bathi kulabantu abalitshumi 10 ababulewe yi-COVID-19 izolo ukuthi abalikhulu lamatshumi amabili lanhlanu i-125 bafunyanwa belegcikwane leli kwabahloliweyo ngokugqitshwa kosuku lwayizolo. Sebeyizigidi phose ezintathu 2.7 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 lokhe laqwalayo lolu hlelo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili 1.7 million asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Abazali bakhuthazwa ukuthi belungiselele abantwana ngokudingakalayo ukuthi bezivikele kumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi izikolo zivuliwe ngomvulo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ise-Plumtree.
Iningi labazali liveza ukukhathazeka ngokuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba libhekane yikuhlaselwa yi-COVID-19 kanye lodubo lokuqansa kwendleko yokuhlawulela imfundo. Umzali olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi njengabazali bakhathazekile ngesimo sezikolo ngalezi zikhathi zokumelana le-COVID-19.
Hey, sibona ukuvulwa kwezikolo bakithi okuvulwa phakathi komkhuhlane ongaka owesabisayo wesatshwa ngumuntu wonke, kodwa sibona abantwana kuthiwa bavula izikolo besiya ezikolweni ezingahlanjululwanga umkhuhlane lo, besiya ezikolweni ezingabaphi ama-masks bengalama-masks, amatishara angaholiyo akhalele ukubana aholise imali yawo abayifunayo wehlula baphosezelwa ukuthi bahambe bayifundisa inhliziyo zabo zingakhululekanga zingathabanga zikhonona. Kambe nalo umntwana ofuqelwa kangaka esikolweni elezinhlupho ezingaka ngapha wesaba ikorona ngapha utitshara wakhe kasuthisekanga ngeholo.
Unkosikazi Thobekile Ndlovu u-District Health Promotion Officer eMangwe ngaphansi kogatsha lwezempilakahle ukhuthaze abazali ukuba loba kunzima okungakanani kabalungiselele abantwana ukuzivikela ku-COVID-19.
Njalo futhi esikolweni sikitila akula mntwana ongena esikolo engela face mask. Angithi? I-face mask yakho mama ayimkwani umntwana lona ku grade 1. Liyakwazi? Cela libathungisele ama mask abakwanayo. Uyathola umntwana esethwele nzima esikolo sezayibambe ngesandla. Angabonani imoto yesibhedlele esethwele nzima umntwana. Ezinye ngezilamarekeni angasabambiyo komama asenzeleni abantwa bethu kuhlanje ukuthi laya efunda echelezile labanye abantwana esikolo. Liyakwazi ukuthatha abanye abantwana bayahlekazi. Mlungisele umntana wakho nahambe nezinto ezenileyo esikolweni avikele umkhuhlane we-COVID-19. Angithi.
Unkosikazi Ndlovu ukuthaza njalo abazali ukuba bahlale belamanzi zikhathi zonke.
Senza kuya kithi abadala bomama sifakele nosigubhugiye emagedini emasangweni ethu emakhaya. Ukwenzela ukuthi abantu abafika emzini wakho bangene sebegezile izandla bangakuphatheli igciwane le-COVID-19. Angithi. Nabathengisa emashopu bakusigubhugiya phandle. Bageze izandla bengene shop. Bangathengathenga na uthatha amanzi alesophu uhlikihle i-counter yakho ufikele umkhuhlane we-COVID-19.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kohlelo lokuhamba belimukisa uzulu nge-COVID-19 njalo bekhuthaza abazali ukuba baqhubeke belandela iziqondiso zokuzivikela kulolu bhubhane njalo bahlale beqaphele izibonakaliso zalo umkhuhlane. Uzulu ukhuthazwa ukuba ayedinga ulwazi ngalolu bhubhane emtholampilo oseduze laye. Ngimele iStudio 7 iseKwite ePlumtree. Ningu Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu eZimbabwe lithi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe ukwenzela ukuthi abantu bevote bengabanjwa ngamandla ikakhulu emaphandleni. Lokhu kuvezwe inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda ukuqhuba uphenyo eZimbabwe. Impumela yophenyo lolu iveza ukuba abantu abedlula okuyisilinganiso sokungamachuma yisikhombisa ekhulwini bafuna abalisa osobhuku lenduna bengangeni kwezombusazwe ukwenzela ukuba bavote kuhle. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe.
Lani ngivumelana lalokho okuphandiweyo okuveza ukubana iningi labantu alivumelani lokubana inkokheli zomdabu zibe yingxenye yombusazwe umbangazwe ikakhulu ngezepolitiki, ngoba isisekelo sombuso asivumi vele ukubana abakhokheli bomdabu babe yingxenye ezintweni zombangazwe. So ye lami ngithanda ukusekela khona lokhu okube yimpumela ekuphandeni kwe-Afrobarometer.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe besixoxa laye okobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okubandlalizana uPF.
Izinduna zethu kulotshiwe ukubana kumele besebenze njani, baziphathe njani. Ngakho yinto esemgcekelileyo okumele ngabe iyenzakala. Akulantembi ukubana izinduna zikhokhele izigabeni zabo. Thina singabantu bomdabu, singabantu besintwini, esikwazi ukubana kumele siqakathekise ubukhokheli bezinduna. Ye kungakhulunywa okuningi ngokwepolitiki, kodwa into omele inanzele ukuthi wonke umuntu uvele ucina ethatha uhlangothi oluthize. Ngiyazazi ezinduna ezisekela ibandla eliphikisayo ele-MDC, njalo ngiyazazi ezinduna ezingabe zisekela ibandla elibusayo ele-ZANU-PF. Okuqakathekileyo ukuthi kona lokhu kumele bekwenze enguye yena ngokwakhe mathupha umuntu, mhlawumbe lemuli yakhe, hathi lesigaba sonke. Kodwa ke kuvamile ubana ucina kutholakala ubana omunye lomunye ucina edonsela ingubo ehlangothini lwakhe lapha abe eme khona. Angazi ukuthi into engabanjwa kanjani leyo ke, kodwa okusalayo yikuthi kona akumelanga vele khona kube lo muntu ohlukunyezwayo njalo obanjwa ngamandla ubana ayenze into engekho emoyeni wakhe.
Awubona ukuthi kuyagadaza sibili? Siyabona ukuthi kona kokujoyo ukuthi umuntu nxa sengale ebhokisini wenza okufisayo. Kodwa phela nxa izwile phela ukuthi induna ithini labanye abathini, balandela khonokho kwesinye isikhathi phela.
Sikhangela ubana at the end of the day nxa umuntu engena ukuyavota ku-ballot box, umuntu ungena eyedwa. Ngakho ke kutshengisela ubana umuntu uzazenzela yena akuthandayo, noma angaze atshele lokhu angabe kutsheliwe ngaphandle, kodwa nxa usufikile phakathi laphana uyenza wena okuyabo kusenhliziyweni yakho, obona ngantu akuyakusebenzela njalo kuyakuhambela. Pho nxa sikhangele khonoko, yikho lapho kukhangela khona umuntu kona ngapha kuma-rural provinces, ama-provinces ethu emakhaya ngale ayiwo angu-8 out of 10 abaningi babantu ngale baphethe kuhle libandlele libusayo yikubona beyala behamba beselivotela kunganakelakile ubana kulokubanjwa ngamandla kumbe kulokuhlukunyezwa ubana benze khonokho noma nje ungasoze ukuswele okuzinto okunjalo ubana kule ndawo lapha mhlawumbe abantu abagcina bengani bayabanjwa ngamandla ubana benze khonokho ababengakufuni kodwa njengoba ngisitsho xa ungena ebhokisini usiyafaka uxa wakho ungena uwedwa
lowo ngumnumzana Joseph Chuma wakubandla lezanu PF obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Esigabeni sethu lapho esikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhlanje uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lomfundisi Richard Moyo osehlala isebenzela kwele South Africa. UMoyo uthi ukuqhamuka kwecoronavirus kubadalele inhlupho eziningi kodwa uthi sokusiba nganeno kulelo lizwe.
Coronavirus sisekhona, abantu bayahlungakala mihla namalanga ngelanga, sometimes abantu bayabanjwa wafika bo 9,000, 12,000 njalo njalo, sometimes 200, sometimes 300. So kuseneyenkinga lana South Africa.
Nxa sikhangele emsebenzini njengoba abantu abaningi beku-lockdown bengasebenzi, linake libona lolu dubo lungakanani ngenxa ye-COVID?
Ya, i-coronavirus vele iyenzile inkinga eningi kunabantu baningi, mara mangiqathanisa na lana e-South Africa okuningi sekungcono, khulukhulu labo banye sebayasebenza lapha masibona abantu baseZimbabwe baningi abayasebenzela umsebenzi wezandla, abanye bayathengisa, abanye bayenza lokhu nalokhu bayaluka njalo njalo, abanye nabo uyobona bomama baningi esikhathi ningi bathwayele amadishi bayathengisa umrorho bayahoda amangadi bazikhona uziphilisa ngalokho, mara akusafani ne-last year. Last year kube kunzima kakhulu than umunyaka lo. Siyabona even siku level 3 siyabona abantu vele bayasebenza lapho singathi kungqono lapho.
Nxa sikhangele njengani elisechaweni ungumfundisi, kuliphambanise okungakanani ukukhonza i-coronavirus?
Ya, i-coronavirus mama isiphambanisile kakhulu 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 masiqathanisa even masichange the way sibisonda ngakhona nyamhlanje. Vele kunzima kakhulu ngenxa yokuthi abantu baningi ngama-lockdown lawo, abanye babuyele abasakhona ukuza emasontweni ngendaba ye-coronavirus. Even mas ingabheka kuna manye amasondo nanyamhlanje asavaliwe, sazi ukuthi abanye abantu bayathandazana manani amaningi, mara thina siyazama lapha sazi ukuthi ama-on and off. And futhi enye into sibonile ngesikhathi sifana lesi, i-coronavirus yayenza umraro omuningi njengabafundisi, ilanga lelanga sithola ama-message azi ukuthi abantu ngesinye isikhathi bathi wozani nithandazela abantu, mara sazi ukuthi masabatshela kuni corona abanye bayakwatha ukuthi kani why ungafuni ukuzalana. So izinye izinkinga sihlangabezana nazo gcina ukuthi abantu sesingathi niyazi umthetho, mara umuntu womunye akakhona kumthola asemunyango wakho athi sengizile nomuntu ugulayo. So yikho coronavirus isisogolisile kakhulu ngalokho. And futhi masibona ezinye izinto umuntu aro yasendlini impango abantu bayalwisana abayalwa abomana obaba. So sometimes abantu bafuna ama-counseling, so siyasebenzisa amafoni ukuthi sikhone ukulungisa senze i-counseling thola start seed. So iyo into yayenza ukuthi emasontweni izinto zibe nzima kakhulu ngenxa yokuthi abanye abantu abakhona ukuzithandazela. Sazi ukuthi abantu baningi bathi awavele ukuthandaza ungathandaza usendlini, mara abanye abantu abakhoni bahlala bakhala njalo bathandazeleni wozani lana, mara sithi no angeke sikhone ukuza, mara abanye nyamhlanje baya kuba kwatida basafuna ukusibona ngenxa yokuthi azange zafika ngesikhathi bahlongakalo balahlekelwa ngemindeni yabo. Uthanda ma umfundisi wafika kuzokuba ngcono kanti nokuya kufana. So yibo umunzimeni sahlangabezana nawo lo.
Kuthi ke ekuphileni njengoba amakholwa engasezi echaweni ukuzonika umnikelo, liphila njani manje njengabafundisi?
No, ino ngingathanda kuyikhuluma mama. For mina ngokwami, mina ngumuntu umfundisi osebenzayo angisi umfundisi loya ujamele imali yemnikelo. Imali yemnikelo iyeza esondweni mara isebenza izinto zesondweni, ama-function esondweni ukunceda lapha lapho. Mara mina kaniningi ngimuntu usebenzayo, even mangikhuluma nje ngiye emsebenzini ngiyasebenza Monday to Friday, mangiceda ngiyenza izinto zesondo njalo njalo. Angisi umfundisi loya ulinda umnikelo, and futhi impilo yami soloko mangathoma ukuba umfundisi ngazitshela ukuthi mina ngikwami angifuni ukudla imali yomnikelo, iyangibangela izinkinga sometimes, so kungcono ngiyozisebenzela ufana nabanye abantu.
Lo bekungumfundisi Richard Moyo limuzwe exoxa lapho loPraxedis Jeremiah weStudio 7 eseSouth Africa. Kulokwesabela ukuthi izisebenzi ezinengwele eBotswana zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi ngemva kokuba uMongameli Mokgweetsi Masisi ebike ukuthi uhlelo lwe-State of Emergency selusiyafika emaphethweleni. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngocweleyo eseHebron khonale kwele Botswana.
Ele Botswana lingaphansi kohlelo lwe-State of Emergency SOE lona olafakwa ngombimbitho nyakenye ngenhloso yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Lokhu kwanikeza uMongameli Mokgweetsi Masisi amandla okuthi athathe izinqumo engadingi imvumo kwezinye ingatsha zikahulumende. Kodwa ngolwesihlanu uMasisi ubike ukuthi uhlelo lolu selufika emaphethelweni.
This government that I lead is fully and completely anchored on the Constitution of the Republic of Botswana. In this connection, I want to
inform you that kumele lilungisele ukuphela kohlelo lwe-State of Emergency lona oluzagcina mhla zingamashumi amathathu kuMpandula 2021.
Lokhu sekudale ukukhathazeka kwabaningi okugoqela abadabuka eZimbabwe asebehlala kulelo lizwe ukuthi kungalahleka imisebenzi eminingi. Ngaphansi kohlelo lwe-SOE amankampani kade ngavunyelwa ukugumula abantu emsebenzini, kodwa ngokufika emaphethweleni kwalolu hlelo abanye abafana lomnumzana Benjamin Sibanda bathi abantu abaningi bangaphelelwa ngumphako.
One of the good things about it ukuthi uMongameli bethe amakhampani angaxotshi abantu, amakhampani angavali, and they provided funding to amakhampanies, especially ama-locally owned companies. Yes, and then lokhu kusizile ukuthi abantu bagcinakale besemsebenzini. Now that state of emergency isiza kuliftwa by end of September, lokhu kusho ukuthi kuzi sokuzayilahla sokuzabanzima.
USibanda uthi kungabanzima kakhulu kwabo kuza ngoba bengakwazi ukuthi kusasa iminjani.
This is a development esichiya silokwesaba, silokwesaba okukhulu. So asazi ukuthi kuza kwenzakala njani, ukuthi ama companies will they be able to sustain themselves. So kungasela sebengasaphoqonga nguhulumende. Kule ngozi enkulu engihleka engenzakala lapha.
AbeZimbabwe yibo abaningi kunani labezizalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kule Botswana abala maphepha okusebenza ama-work permits bedlula inkulungwane ezimbili. Umongameli wenhlanganiso emela ilungelo lezisebenzi eyeBotswana Federation of Public and Private Sector Unions ubofebhuso umnumzana Johannes Tsukudu uthi isiqhathi kumele zilandele umthetho mazifisa ukukhipha abantu emsebenzini.
We are aware that there's a likelihood that a lot of employees may lose their jobs as a result of companies not doing well because of this COVID-19 challenges.
Siyazi ukuthi izisebenzi eziningi zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi ngoba ibhizimusi ingekho ngesikhathi se-COVID-19. Kodwa sithi umthetho we-Employment Act kawulandeli uma amankampani efuna ukukhipha umuntu emsebenzini.
The specifications of the Employment Act.
Utsukudu uthi ibofebhuso izafaka ilihlo elibukhali kubanikazi bamabhizimusi ukuze amankampani engagumuli abantu mahlayana. Kusenjalo uMongameli Masisi uthi basendleleni yokuphakamisa unyawo kuhlelo lokuhlaba uZulu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Kumbiko awethule ngolwesihlanu uMasisi uthi bakhangelele ukuthola amajekiseni adlula isigidi inyanga kaMpandula engakapheli. Ele Botswana lithola amajekiseni angaba izinkulungwane ezingama-400,000 i-400,000 awe-Sinovac vaccine afike elizweni ngesonto. Iningi eligoqela abeZimbabwe abahlala kule Botswana kade likhathazekile ngesiqubu sonyawo lonwabo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kuleli lizwe. Kodwa uMasisi uthi kumele kube sekuhlatshwe ingxenye ekhulu 50% kaZulu wonke oseBotswana ongakapheli uMpandula. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kuzulelwa alukhozi umqeqeshi weqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu uthi wakho logarithmic ngemva kokunqotshwa kweqembu lama-Warriors 1-0 ngele-Ethiopia kumkhankaso we-2022 Qatar World Cup Qualifiers. Ubika intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu lama-Warriors yilo selijike amanye ingalane nemiklomelo yesibaya sikagroup G ngemva kwemidlalo emibili njalo lesi simo sitshiye abalandeli bomdlalo wenguqu bezonde begane unwabo. Ukunqotshwa kweqembu lama-Warriors ngele-Ethiopia kutsho ukuba umqeqeshi uDravko Logarusich wenelise ukunqoba kanye emidlalweni elithumi lane ezibhethe esidukwini. Iningi labalandeli bomdlalo bathi kumele axotshwe ngokodwa yena ekhuluma le ntatheli ekupheleni komdlalo uthe ithuba lisasekhona elokunqoba emidlalweni eseleyo.
It was a difficult game and at the end Ethiopia scored the goal.
Umdlalo onzima njalo ekugcineni iqembu le-Ethiopia lihlohlile okuyingikhathazayo ukuba lathi sawatholile amathuba okuhlohla kodwa kasiwasebenzisanga ekugcineni sibulo yesinqumo esithethwe nguNompembe kungasenani asechithekile amanzi angeke siwabuthe sekumele sikhangele imidlalo elandelayo njengoba sizadlala kabili leqembu laseGhana kumele sithathe yonke imiklomelo kuleyo mdlalo lakwembili ezalandela lapho sizamile njalo indlela esidlale ngayo kayiyangisanga abalandeli bethu.
Wayengumqeqeshi weqembu labafana baleminyaka elithumi lanhlanu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uDumaza Dube uthi kuvele sekuyinjayelo ukuba ilizwe leZimbabwe lingaqhubi kuhle emdlalweni wenguqu.
EZimbabwe ukwehluleka kukhanya ngantiwa yinto esivele esesiyikhwabitha kakhulu. Sikhwabitha ukwehluleka kasisakhwabithi ukuthi sibe yilizwe lathi elibonakala lihamba phambili kumdlalo yenguqu. Wonke amaqembu amela ilizwe noma yiliphi kungasithi ukuthi kumbe siqamba uloga yedwa izifa iwona abakhokheli bezifa bayehluleka kuyakhanya sibili ukuthi hayi akulalutho esilwenzayo lapho.
Ingcwethi yomdlalo wenguqu uBrian Moyo uthi kuyamangalisa ukuba sekufike phose iminyaka emibili ukukhonana kwabalandeli ngomqeqeshi uloga kunganakwa.
Ngibona ngani akaziqhatshanga njalo labantu abamqhatshileyo abawubonayo bewuhlule lo msebenzi wakhe nsuku zonke mihla ngemihla. So nxa bona bengenzi lutho ukuthi basuthisekile basi. So abantu esingakhuluma ngabo yilaba abasuthiseka ngemihlolo yempumela le evezwa ngumqeqeshi lo wesilayo. Phela akahlalanga mahala la. Uyadula lo muntu ukumgcina lapha. Esenza imboza enje. Ibuchapa nje khona vele ukuthi sibe sikhuluma la ngaye. Kweminyaka yonke emibili kuba ngumhlola sibili kuphoze kufanane lo bhubhane lo lwesilalo awuboni lakho vele ngani kwafika kanye kanye eZimbabwe imhlolo emkhulu le.
Iqembu leZimbabwe lisemsileni wengalane elinomklomelo owodwa eliwuthole ngemva kokuba ngutshikilo bhanqale leSouth Africa emdlalweni walo wakuqala. Phezu kwengalane kule qembu leSouth Africa lona elinemiklomelo emine kuthi ngemva kwalo kule Ghana le-Ethiopia njalo omabili la maqembu alemiklomelo emithathu iqembu ngalinye. Ngomfumfu iqembu leZimbabwe lizadlala imidlalo emibili lele Ghana ukuthi ngolwezi livakatshele kwele South Africa ligcine ngokwemukela elesi Ethiopia. Iqembu elizabhutsha imidlalo yezibaya liphezu kwengalane yemiklomelo yele lizadlulela phambili liyexekwa lamanye kudingwa amahlanu aza kuyamela izwekazi lase-Afrika kumidlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi liyehluleka ukubhalisela ukuvota ikakhulu kwabatsha ngenxa yokuswelakala kwezithupha emahofisini kahulumende njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu eziningi. Iningi labantu eZimbabwe lithi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe ukwenzela ukuthi abantu bevote bengabanjwa ngamandla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.